icala linye lithethwa njalo abanye abezombusazwe abagoqela umnumzana Jobs Kala we-MPC Alliance, umnumzana Jacob Ngarivume we-Transform Zimbabwe, lentathela izindaba elodumo uWopu Chingono. Abathathu laba baqeda amaviki ambalwa bevalelwe esikurubhi andubana baphiwe imvumo yokuhlawulela ibheyili ukuze lithonisiswe icala labo bevela emizini yabo. Utsenengam namhlanje umise phambi komthethwandaba kamantshi ecela ukuba aphiwe imvumo yokuthoniswa esuka ngekhaya, kodwa unduna uthi kakatholi isikhathi sokuhlaziya udaba lwakhe esithi uza kupha isinqumo kusasa. Utsenengam utshele edale ukuba wesabela impilo yakhe ngemva kokuba abantu angabaziyo beqhubeka bemlandela. Icala likaTsenengam liza ngemva kokuba ekhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele esola udubo lwenkohlakalo olwehlele ilizwe kakhulu phakathi kweziphathamandla zikahulumende ekutshengiseleni owakumele kwenziwe mhlaka 31 Ntulikazi lonyaka. Umsekeli wesikhulumeli se-MPC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ukubotshwa kukaTsenengam lokhu yikwethuselwa nguhulumende.
Mina abe-MPC Alliance esithungamelwa ngu-advocate Chanisa asithandabuzi ngitsho into eyenziwa izanu ukubopha abantu abakhuluma amaqiniso. Lokhu siyakwazi imbali yezanu, usithole wafa ele-charge, indabani ngisithole wafa le-charge ye-treason.
Ukubotshwa kukaTsenengam kuza ngesikhathi okhokhela izifundo emakolitshini enhlanganisweni yezinasu uTakuzwa Ngaziwore elokhu evalelwe ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emahofisini enkampani ye-Impala esola ukuthunjwa kwesinye isifundi uTawanda Mjeyiwa. Kunje laye uNgaziwore lokhu emeleyo umthethwandaba ukuba uphe isinqumo kwisicelo sakhe sokuvunyela ukuhlawulela isibambiso sebheyili. Luza njalo ngesikhathi amantombazana athi ummeli weHarare West uJohana Mamombe, uSusilia Chimbiri noNetsai Marova abe-MPC Alliance besithiza icala lokuqamba amanga ukuba bathunjwa nokutshengisela okungekho emthethweni. Olunye udaba obelisemthethwandaba namhlanje owasebenzela idolobho leHarare umnumzana Fani Machipisa owethethwa icala lokusuthuna isitanda emzini weMauborain eHarare esipha abantu okungekho emthethweni uncitshiwe imvumo yokuhlawulela ibheyili ngumthethwandaba kamantshi. Igqwetha lakhe umnumzana Lavumo Maduku uchasisa ngokuncitshwa kukamachipisa ibheyili.
Machipisa he has been denied bail by the magistrates. We are now going to be appealing to the High Court.
Lenginela umnumzana Machipisa uncitshwe ibheyili ngumantshi, bamncitshe besithi uzaphambanisana nabafakazi bakahulumende. Akukho egcekeni lokhu ngoba abafakazi bakhona asibazi njalo asivumelani
nabo.
Machipisa ubuye wathathwa kumhlabathi lo ngomnyaka ka-2018 ngesikhathi esesikhundleni sokubhaliswa kwezindlu kudolobho leHarare. UMaduku uthi udaba lolu sebezalukhweza emthethwandaba waphezulu we-High Court bephikisa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuhlawula ibheyili. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.